isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuMfumfu 2024 ngoGibstube. Endabeni zethu namhlanje.
Kwenziwe ama-roadshows kukhulunywe ezikolweni ama-fanpage nakuma-club babe phansi egrawundini ebantwini ukwase wonke umuntu umuntu wethini.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu we-mpox kulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlaselwe yiwo.
Into esikhalakayo yifidongo yethu ukuthi njengoba ilizwe lelizalelwethu okhokho bethu balilela sicela ukuthi nathi sijabule emasini ndawonye. Isiphazashopu esilazo yikho lapho esithola khona imali.
Bathi bathwele nzima abemba igolide bephansi kwekampani ye-Tefgold Mining Company ekezi. Iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors lincikilana kwamanje kwele-South Africa lenamibia emdlalweni we-2025 AFCON qualifier. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu e-mpox kulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlaselwe yiwo, omunye eseMberengwa kuthi njalo omunye eseHarare. WeMberengwa ngumfana oleminyaka elitshumi lanye obikwa wayethekelela kwele-South Africa kuthi weHarare ngowesilisa oleminyaka engamajumi amabili lane owayeseTanzania ngenyanga edluleyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi izibonakaliso zomkhuhlane lo zigoqela ukuqhuqho, ukuqhubuka, ukukhathala masinya, ukutshaywa likhanda lomphimbo obuhlungu. Impox ibikwa ivikelwa ngokungakwabelani kwempahla nalowo ohlaselwe yiwo, ukugeza izandla lokungayi emacansini lomuntu olomkhuhlane lo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele nonkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Zikhona izaziso ngoba ndongangena umhlangano we-Residents Association ngabona umne umama omele imbolt udina wakhuluma ne-mpox wabatshela ozakhamizi watshela bonke kade bese emhlanganweni ngendaba ye-mpox ngazokuya beclinic ngafica ukuthisisa bayo bekhuluma ngayo beyikhuluma i-mpox kukhona sibili kodwa mbona ngami kuyasikela kufuna ukuthi ngabe kufakwa yonkinza kuhlanyeke la maphepha abasibayazangena athletes akhuluma ne-mpox ngoba nawuthi uyatshela mangikhazanyana nakuthi yeyi likade izibambe sokulomkhuhlane omutsha e-mpox babe bekumangala sokuthi ukhuluma ngani abantwana babe bekumangala. So besifisa kuhlatshelwe kakhulu koBulawayo njengoba usubonakeli eMberengwa lapha kuseduze kulula ukuthi umkhuhlane uhambe ilizwe lonke uzofika uhambe ilizwe lonke uzofika langaphakathi ithi koBulawayo.
Yiziphi ezinye indlela ebezingafinyelela ngcono izakhamizi ukuthi zibe kwazi ngomkhuhlanelo?
Zinayo indlela okungasetshenzwa komkhuhlane lowo kube sebantwini ngoba abantu abaningikhathesi abasebandaba lama-TV abasebandaba lama-radio abawalaleli. Ube khona ukuthi inhlanganiso ezikhona ikakhulu zona lezi ezi-health lama-organizations anjengama-obupra ama-Residents Associations wonke kwenziwe ama-roadshows kukhulunywe ezikolweni kukhulunywe kubike emasontweni kukhulunywe kubike nakuma-clubs kube nabantu abazahamba bekhuluma njengebhethibheyela izabihle kakhulu njalo bayona bebengiyitshoyo ezinhlanganiso ezikhangele nezehealth babe phansi egrawundini ebantwini ngoba se wonke umuntu umuntu wekliniki njalo abantu abaningi bathanda abezempilakahle
baxwayisa ukuthi abantu begeze izandla njalo lo ongabe sehlaselwe ngumkhuhlane lo ahlaliswe yedwa. Ubona ingani abantu bengakwenelisa yini khona ngapho?
Njalo abantu abaningi babejile bangamalotsha bahlala ama-1 rooms ama-2 rooms bebe bakuqidakali kunzima kakhulu ukuthi kube ne-room okuthiwa akekabi-room kuyala ngaphandle ngelo muntu ogulayo kuza kuba nzima kakhulu.
Lo unkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Akucaci ukuba inkokheli entsha yabalwa impi yenkululeko iza kwenzani ngodaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa okhuthazwa ngabanye abakwibandla leZANU-PF ukuthi aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abakhokheli benhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association engaphansi kwebandla elibusayo basanda kukhetha umnumzana Sifas Ncube labanye ukuba bephathe inhlanganiso le ebikhokhelwa ngumnumzana Christopher Msangwa okhe phansi kukhetho oluqhutshwe kunsukwana ezedluleyo eGweru. Kasenelisanga ukukhuluma lo Ncube ngodaba lolu kodwa kulabanye abakhethwe laye okuthiwa basekela ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba yena esithi usefuna uyaphumula. Kusiyafika umnyaka ka-2028 uMnangagwa uzabe esehlale embusweni okweminyaka elitshumi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Evidlela Ncube okuhlanganiswa elwela amalungelo oluntu i-Consumer Rights Association of Zimbabwe.
Ukulaswa kukamtswanga abaningi bebelindele ukuthi vele akazukubuyela ngendlela aziphatha ngakhona, ngendlela axoxa ngakhona labantu, akhuluma ngakhona labantu, ngendlela futhi alwisana lakhona lo Chiwenga u-vice president for u-2028. Ngakho-ke baningi akade bekhangelela ukuthi kazukubuyela ngokuba amahoveti ngokwanda kwawo siyananzelela kunye labasesibuthweni labanye abangaphandle nje abathi kakuhlonitshwe i-constitution kuphi uMnangagwa aphelele ku-2028 kungayiwa phambili. Ngakho ke kuzaqinisa uJiwenga ngokubona kwakho.
Ubona ngazani abalwa impi laba asebengena esikhundleni balakho ukukhankasela yini ukuthi uMnangagwa ahlale ehofisini?
Angiboni ukuthi baza kwenza lokho. Okokuqala kwayena uMnangagwa ngokwakhe usephume kaningi ekhuluma ngokuthi kala njongo yokuthi ahlale ukwedlula u-2028 useyiphinde kaningi leyo nto leyo. Kanti ke kunzima ukuthi ahlale esihlalweni xa ukhangela i-constitution yethu, ukhangele kunye leyezanu yona ngokwayo, ngokuba nayo iyavimbela ukuthi kube kungabi lula ukuthi umuntu ahlale kuze kube phakade ngendlela emishwe ngakhona. Ngakho-ke angiboni ukuthi ukhona ozakukhwabitha khona lokho, ikakhulu njengoba layo umongameli kwenze kwacaca lanxa singakwazi ukuthi inhliziyo yakhe imenjani, kodwa lokho akukhuluma ebandla uthi kala njongo yokuhlala. Ngakho-ke ngibona sengathi ke babe bezakhankasela uChiwenga ukuthi abe nguye umongameli kusuka ku-2028 kusiya ngale phambili.
Awusuze kubonakale khona
iziphithiphithi phakathi kwenhlanganiso zepolitiki vele ziyatholakala. Kulanto okwamanje singathi sile siqiniseke ukuthi kuzahamba njani, yinto yokubona ngokusa kwamalanga, ngokuba ipolitiki isikhathi side kakhulu. Nxa kusuka manje ngo-2024 usiya ku-2028 kusele iminyaka engu-4 nengizinto ezingaguquka kakhulu ezingenza ukuthi ipolitiki yethu ime ngendlela ekade singayikhangelelanga. Kanti-ke inyanga nje yodwa iyaguqula ezepolitiki ngendlela enkulu kakhulu. Ngakho-ke kusesenzima ukwazi ukuthi ngo-2028 kuzahamba njani. Ku-Congress yezanu ezakhetha ozangena ngo-2028 kuzahamba njani, asikabi nesiqiniseko sokuthi upresident kazi kufuna ukungena kazi ukutshintsha ingqondo yakhe, asikasiqiniseko njalo ukuthi kazi ukusekela umongameli wakhe. Kuseseyizinto ezingacacanga okwamanje.
Lo umnumzana Vidlela Ncube okunhlanganiso yelela ilungelo loluntu i-National Consumer Rights Association obexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Abemba igolide ongekho emthethweni abazakala ngokuthi ngogweja kumbe otshekeja bakhala izimadonsi e-Legion Mine esiqintini segezi emgodini ophansi kwenkampani i-12 Wall Mining Private Limited besithi batholise nzima ngabantu abakhokhela inkampani le. Iningi labo likhala ngenketha betshabi ukuthengelwa igolide labo ngentengo ephansi, ukudilezelwa izindlu eseduzane lomgodi lo lokunye. Into zilizindawe Studio 7 ezo Chiza Swanda, uwe telegelele Esan Yetsen Ekezi, uzetulela Lolotaba.
Bazo ndee bakanunu avu abemba ikolite ndawe nile. Abati bakepa nzima ikolite kota kaba toli lutongo wa inkambane Tefwal kaipatali ngemfanilo. Nunza na mzingaye ngube ngomunye okepa ikolite mkotilo lezinye indawe zetu zane ezipanzi wengkambane le.
Mwete kuna lapa ayikonda wali. Iko sikina sasikulumu kuti anto abasipata kubawa vea lima mpumalanga. Abasewe ndawa abasipati kuhli.
Ine ngiliti Tefwal mani ibandula bantu abavele zikabenze mate Land. Nunza na Manjas Bandai, saka muzi salinda hao.
Seweza nzima, la mwezi si wetu wale inga zinzi achira ngale nge kuri tinda nkatera mafese mbezi. State by defense etakwa. Wato wa vela e karari ya siba ya zoto vela. Wato kacha na wona wato wa mashu wona wato. Ngena mandevela wese kacho la pande wana ngane mandevela itawa na wabe. Itunwa futipakati wa mandevela ngane kuloga ntululu. Wato mandevela seke nzisi nzisi nga isi.
Izakamizi za kulindawo zithi abaphathi ntambo bomgodi lamapolisa bayakhahlambeza bona bezama uziphilisa. Ukwasazana First Girl Khumalo ule vinkile endaweni le.
Sinento esikhala kayo i-freedom yethu ukuthi njengoba ilizwe leli zalelwe, okhokho bethu balilwela, sicela ukuthi lathi sijabule emasini endaweni le. Isiphaza shopeshi lazo yikho lapho esithola khona imali yokuthi sponsor kwethu. Umuntu abayifunayo ukuthi basize. Khona kungeneni kwabo asinyeke sibe lolwazi olujulileyo ngabo ngenxa yokuthi bathi indawo le bayithega yonke ingeyabo. Amaswingo yibabanikazi bemali. Abantwana balapha sokuthiwa sihambe.
Amazi kamakhumalo agcizelelwa ngumnumzana Meluleki Moyo othi uzwisa usizo okwenziwa ngabanikazi bomgodi we-Legion Mine.
Amadlela kahle kahle-ke yalungiyo-ke bethumwa besebenza kungwenikungwen ekhazini uyahlukumeza abantu bakhulu bathi sigize imikhulu siyakeleza inzinzi yangazo lezi but ma usuyakhile sokuthiwa yakhe njalo e-Rome sikumele udilize siyakhile soyakho futhi usuyakho sokuqedile ubuyela.
Umnumzana Mthuthu Zincube odabuka enkayi uthi selomnyaka egebha igolide kulindawo kodwa katholi lutho njalo umuzi wakhe uyachitheka.
Ngisiwa ngethemba sebalekile masinze isikhathi eside 1 year ngekho ekhaya sengisaba khona nokubona nje hhayi ukumnyama khona leyo angazi ukuthi ngiyetholani akumangalisi noma athola sulincuwa vele.
Omunye wabaqondisi bomgodi we-Legion Mine umnumzana Happiness Majaji omunye osolwa kakhulu izakamizi zabogwetha besithi ulobandlululu uyakulandula lokho.
That project, the community project, umuntu angatholi igodilakhe indawo yokuthi ayebo yes to come and raise the concerns but most of them bayangeba kungeke emthethweni.
Indawo le yeseni yetsen ekezi elomgodi lo ingaphansi kwenduna unyanga zonke kodwa akula mthetho omnika amandla okuvala i-Legion Mine okulabantu abahlala bemtshela ukuphathwa kubi abaqondisi be-Tefnel Mining.
Ayikho i-task force ayi ukuthi senze. Awukho umthetho. Umuntu uzaqhatha umuntu willingly ngendlela afuna ngayo. But I think lawo general abantu bakithi they have to benefit through into zan as ama mining areas. What are they doing to the schools, to the clinic? Are they helping it? Bobathatha nje kuphela cold. Because sithi uyabefuna abantu bathi sit down. Ama miners, traditional leaders, lama business people, abantu bathi nibakhe ini isigaba soleso.
Ngaphandle kwakho konke lokho kuyaliwa kakhulu kulendawo lapho tshelithi abagamulana khona ngamabhemba amaphosesiyeni yelisen athi ngenyanga ephelileyo kulomunye ubaba obulewe kubangwa indawo yokugebha igolide. Mnumzana Divine Munkulu udabuka ephinga ugebha kulumgodi.
Into esesiyayikhuthazana ukuthi njengoba saza uzodinga imali so ma sesibulalana sesinjani bengasivalela lapha siyasebenza nawe uyatshela umakhelwane wakho nawe ube ngugaidi kamakhelwane
baminyene njalo tsheketha abakhe izinto ezidilizwa ke yile imine. Uyakhala ugwetha umnumzana Godfrey Nyathi othi kabatholile amanzi kulindawo.
Ama-security kanungikhombe ukwenzela ukuthi ube la manzi yikho ukhona abantu ababathandayo bafika bababizele phakathi khuhlani sisiba mningi kakhulu ngenxa yokuthi bafostela ukuthi abantu banjani bakhombe angcono sincedise uhulumende asincedise ukuthi kathi uphile abantu kasikwazi umbe kuletha igcwale ezinini.
Otsheketha basendaweni le abedlula inkulungwane bathi kumele uhulumende angenele ukwenzela ukuba basebenze ngcono njalo benelise ukuphandela imuli zabo. Ngimele Studio 7 eSan Yat-sen Kezi, Matoran South Province, ikamela muyeza Jesus Banda.
Bathwele nzima abakhubazekileyo eVictoria Falls ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba lukhuni umkhathi womile njalo lenhlelo zosizo zingekho. Kubika uNokutaba Dlamini.
Livalele likwazi umhlaba edolobheni leli lapha esihlangana labafelokazi abakhubazekileyo abalimela linjalo bezama ukuziphilisa ngemisebenzi yezandla. Emsikeni weMoringa sihlangana lomfelokazi uKholetha Ncube wemfelandawonye okhubazekileyo njalo ondla umzukulu wakhe ngemva kokunyamalala kwendodana yakhe.
Lapha kithi eVictoria Falls kuba labanye abatsheli abanye ukuthi namhlanje kule ndawo yethu uyabona sevela khona sesithiwe thina. So uyabunga ukwenza ukuthi uyabucabanga ukuthi yibo abanikwayo bodwa thina abanye esinje siyancisa.
Sixhumane njalo lonkosikazi Nyasha Manjazi owafelwa ngumkakhe enyathelwa indlovu ngomnyaka ka-2017 ekhubazekile enjalo kaphilanga emzimbeni.
Ubuhlungu abanye bayakuhleka ngesimo okiso njalo lebhizimusi kalihambi emavinkilini intengo iphezulu ngapho ngikhubazekile nabazukulu bokugcina njalo.
Abafelwa ngamakhosikazi abahlala edolobheni leli labo bathi kabatholi usizo kuhulumende. Umnumzana Walter Ndlovu ophila ngokubambabamba uthi abakhubazekileyo kulomhlubulo weMathebeleland North baziwa ngokubandlululwa. Uthi inhlelo ze-social welfare zifinyeleli kibo.
Akulandeni, awusebenzi, awula grant yi-government disability, kula ma-challenges amaningi. Ukuthi ngabo bayenze ukuthi basinike izimali zokusenza ama-projects sibe sustainable manje bangokuhulumeni.
Umnumzana Isaiah Chipepura ozisebenzayo ekhubazekile uthi badonsa nzima.
Yona inyama ngaphandle kokuthi kathi sithi kwesinye isikhathi lako uyabuthi usidla ezangaphakathi sengagcina ukungena ebutha. Okunye kwangukona sesibhalwa iqolo, sibhalwa izikwerede enkukhwini ngapha. Nganje ngumuntu o-diabetic. Iredi meat andisakhuthazwa, ngikhuthaza ukuthi ngidle zona ezama-white meat lawa. Kodwa ke imali zokuyathenga kwangona hhayi kunzima. So nisinkwa sesisenzayo sokuyi-history ukuthi sake sadla isinkwa. Okunye kwangona ungathola kona okuyi-flour sosidla isimodo sona leso umba amaqebele ngona.
Udaba lokunganakekelwa kwabakhubazekileyo luke lwahlafunwa edalela ephalamende ngeviki ephelileyo. Kukhuthazwa uhulumende ukuba afukamele laba. Kubuye njalo kwaba lombuzo ukuba sekuhanjwe ibanga elifika ngaphi ngokuholiswa imali lokudla abantu bemadolobheni. Umholi wezehlakalo zephalamende lezomthetho wakuleli umnumzana Ziyambi Ziyambi wathi sebeqalisile ukuphathisa kwezinye indawo. NginguNokuthaba Dlamini wendaba zeVoice of America ngiseVictoria Falls.
Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel namhla libulele abantu abafika phose amajumi amabili kulandela ukuhlasela isakhiwo okuhlala khona uZulu kwele Lebanon lapho elithi bekulebutho leHezbollah elilwisana lalo. Ele Melika namhla linanza ikhefu leColumbus Day. Kolunye njalo udaba lweMelika abezindaba abayaAssociated Press babika ukuba kulesizalwane selizwe leli esitholakale sile mibhobho embalwa ngesikhathi wayengumongameli uMnumzana Donald Trump ikakhazisela ukhetho ngomgqibelo eCalifornia. Kweziphathelene leMelika, abesifazane bakhangelelwe ukudala indima enkulu kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Eminyakeni esanda kwedlula bekule besifazane abaningi babhalisele ukuvota njalo bavota kwedlula besilisa ngokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Loba ngingavoti okufanayo, uvota kwabesifazane kuveza usekelo lwelinye ibandla elikhulu. Udaba lolu lilethulelwe nguTaboka Ncube.
Kusukela ngomnyaka ka-1984 baningi kulabesilisa abesifazane abavota kukhetho lukamongameli. Inhlanganiso ye-Center for Women in American Politics ithi kusukela ngomnyaka ka-1992 abasifazane abavotayo basekela kakhulu ibandla lama-Democrats kule bandla lama-Republicans.
Not only do women turn out more than men, but they live longer than men.
Abesifazane abavota bebaningi kulabesilisa njalo baphila impilo ende okwenza bebe baningi. Ingcwethe ecubungula amanani abantu William Frey owenhlanganiso yeBrookings Institute wahlolisisa ukuba bazavota njani abesifazane ngomnyaka ka-2024. Abesifazane abangayanga emakolitshini abavame ukuvotela ama-Republicans kukhetho lukamongameli baza kuba bephansi kwesilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini i-40%. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane laba abasebenzayo babaphoze ingxenye yabavoti bonke. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane abamhlophe abangahambanga emakolitshini bafika ku-48%. Okwamanje baphansi ka-38%. Kusenjalo liyanda inani labamhlophe abafundileyo abavame ukuvotela ama-Democrats. Bafika kusilinganiso songamashumi amabili lantathu ekhulwini 23% kukhetho luka-2012. Ngomnyaka ka-2024 bayisilinganiso sokufika phose amashumi amathathu 27% kulabo abazavota. Lokhu lifana inani labansundu labohlobo lwe-Hispanic abazavota. Ezabelweni lezi kukhanya likhuphuka inani labesifazane abamhlophe abafundileyo. Liyehla inani labangafundanga. Ngubani oncintisa kukhetho ozakhanga abesifazane abaningi ukuba bamvotele? Abesifazane benza izimanga ngokhetho lwama-midterms ngomnyaka ka-2022. Iningi labesilisa bavotela ibandla lama-Republicans, kodwa abatsha labesifazane kabavotelanga ibandla leli okwakukhangelelwe ukuba lizanqoba okuzwayo kukhetho lolu. Udaba lwamalungelo okukhupha izisu lwenza abatsha abaningi bavote ngobuningi babo. Kodwa udaba lolu lukhathaza kakhulu abesifazane abaleminyaka yokuzalwa edlula 50. Uma sinanzelele kubandla lamaDemocrats kukhanya engani ukuvikela uhulumende okhululekileyo ukukhupha izisu kanye lokunye okuhambelana lalokhu kuyaqakathekisa kakhulu. Kodwa kuningi okunye okwehlula abahlola ezokhetho ukuba bekuhlele kahle. Abesifazane abafundileyo bavame ukuvota okwedlula abesifazane abangafundanga. Uma kukhona okuqakathekileyo, uyabona kunika abantu intshukuntshu ukuba silo wesifazane kungenza ukuthi babe baningi abavotayo. Abesifazane babeyingxenye yabavotayo ngokhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza, ovotelwayo nguloyo oyabe elabantu abaningi abamvoteleyo ngobuningi babo ngomnyaka ka-2024. Nanko-ke, lizizwele abesifazane babayingxenye 50% yabavota kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza ozanqoba kukhetho lomnyaka ka-2024, kumele abe labantu abaningi abavotayo, njalo ivoti yabesifazane iqakathekile kulolu khetho.
Yes, abakhulu Taboka Ncube ungathini lokusasa. Wezempilakahle namhla sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lesifo sembukuzane yebele we-Breast Cancer Awareness Month oqhutshwa minyaka yonke ngomvuvu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke eye-World Health Organization kumbe i-WHO ithi kuqakathekile ukukhankasela ukulwisana lomkhuhlane lo isithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngomnyaka abatholakala belomkhuhlane wemvukuzane yebele. I-WHO ithi umkhuhlane lo uhlasela kakhulu abesifazane loba utholakala njalo kwabesilisa. Lonyaka umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month uqhutshwa phansi kwesihloko esithi No One Should Face Breast Cancer Alone. EZimbabwe uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 577 abahlaselwa umkhuhlane lo kusukela ngoZibandlela kusiyafika uNhlangula ngomnyaka ka-2023. Phakathi kwenani leli abedlula kancane okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini i-33% babenemvukuzane yevele. Ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso lo owake waba ngumsekeli womkhokheli kahulumende udokotela Thokozani Khuphe uthi kumele abantu eZimbabwe balisane lomkhuhlane lo njalo abalawo bahambe ezibhedlela ngokuphangisa.
Breast isikhathi siyahlaselwa ubaba, iyahlaselwa umama. So kuqakathekile ukuthi sizibambabambe amabele. Ungathola ukuthi ibele lakho lile qhubo ngalisisiyo, kumbe seliphuma amanzi, kumbe lifotokile eceleni okuthiwa yidimple, kumbe selilikhulu ukwedlula elinye ibele. Ungathola nje kule nto ongayizwisisiyo emabeleni akho, usugijima uhambe esibhedlela. Ngokubana i-cancer ingananzelelwa masinyane, iyelapheka.
UMakhuphe uthi kumele uhulumende abe lemitshina yakulezi insuku eyokuhlola umkhuhlane wemvukuzane.
Kumele ukuthi iZimbabwe iyenelise ukuthi ilaphe, iyelaphe i-cancer. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithenge imitshina emikhulu, o-CT labo-PET scan.
Kulabanye abaphepha kumkhuhlane webele abathakazelela umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month. Omunye wabo ngudokotela Mildred Mkandla oseleminyaka edlula amatshumi amabili 21 waphepha kumkhuhlane lo.
Umkhuhlane owesabekayo kakhulu, abaningi bayafisa ukuthi batshele abanye ngalo mkhuhlane, kambe njalo bakhona abanye abantu abafihlayo ukuthi banayo lo mkhuhlane. Kuyakudure ke lokho, ngoba abantu bagcina umkhuhlane ukumemetheka uzobe ubabulale laba abantu.
Abezempilakahle bathi imvukuzane yebele ilandela eyesibeletho ehlasela kakhulu abesifazane. Udokotela Mafios Siyamuchembu, umqondisi wezempilakahle koBulawayo ekuhlangothi lukahulumende, uchasisa ngesimo lesi.
Eyokuqala imvukuzane yomlomo wesibeletho, cervical cancer.
Uphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe National Registry ngomnyaka ka-2019 lwaveza ukuba abesifazane abalitshumi lambili ekhulwini bahlaselwa imvukuzane yebele, kodwa ehamba phambili ngeyesibeletho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singakangeni kulezo phela esithumela zona kuWhatsApp indaba zenu. Sike sikhangele ezemidlalo. Iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe eleNamibia 3-1 emdlalweni osanda kudlalelwa kweleSouth Africa weGroup J 2025 AFCON qualifier. EleZimbabwe selilemiklomelo esitshiyangalombili kuGroup le ekhokhelwa ngeleCameroon elinqobe eleKenya 1-0 namuhla. Kule mdlalo ezayo kusukana ezilandelayo. Ye, sike sizwe okwamanje isikhathi sesisaziyo sabalaleli.
Sayibona abasakazi abahle, sayibona Studio 7 esithandekayo. Ndalithanda bonke, ibingana nomthunamini mkunga phaa eDamhomolanti. Hayi, atibhateka njalo. Cela sike lifunde ama-auditi bantu lathi, like sifunde ama-auditi. Ngiyazi ukukhulunywa la indaba ezinduna la ukuthi zitishwelane imoto, khulumile ngazi ngezimoto nemali eyokuyenzani, eyokuyenza bayakhuluma labo bani, bayakhuluma labo bani vele ngicela izinduna ziphume ehleleni leli ukuthi ziyalungisa indaba yeke ground. Kanti bona abazali babakabafaka bona bezinduna beze bekhethe ukuba izinduna, kanti bakhethe izikhundleni zabo isifabo sebeyitshonise bebulaye eke ground. Batshela abantu bezitini thina sifuna umuntu owabulalayo kuqala before sizokhuluma le nto. Ma besalinde imoto belindile umuntu owabulalayo abantu yeke ground, yiyo esimfunayo kuqala before sizokhuluma lathi. Ma bengalawa umuntu ozibulalayo kabayekeli.
Studio 7, salibonani, salibonani lonke basakazi kanye nabalaleli kuzindawo nezindawo lapho elikhona. Yena okhulumayo engu-Agrippo kaSikuyeni. Hayi, ma kungaba nethuba lokuthi le meseji ifike, ngicela mpela lidlulise ezindlebeni zikamnangagwa. Ngifisa ukuthi ifike endlebeni zikamnangagwa. Ngingomunye wabantu abalwela ilizwe. Kodwa indlela sesisenza ngakhona sengathi ilizwe alilwelayo yedwa asikasazi, ngoba lale tshintsha sinika yona asikhona ukuphila labantwabethu labazukulu. Yazi osinika into angathengela thukela, into angathengela thukela. Siyamcela ke njengomuntu omdala asekhulile acabanga ukuthi ilizwe leli labuya njani, sasibangaki, sasisebenza njani. So maye selahla abanye abantu ngaba indlela endlini na, ngoba kasasazi ngiphela kasasazi. Kunje nje umgabe loba wahamba, kodwa umgabe wayekwazi ukunika abantu into yokuphila. Sasikwanisa ukuba le grosa le yokuphila inyanga yonke. Manje yathi avele akukwani nje lathukela, akukwani nje lathukela. Kazame nje ukubona iplani, singabantu siyaphila la silezidingo, asicabangele nathi. amandla kangaka esasebenzisayo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ulive Talk lingakhohlwa namhlanje sixoxa ngomkhuhlane wempox osanda kugqamuka eZimbabwe. Sizakehlukanisa sikhangele nje okulutshwane ke kunokade kukhokhela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe kuze anqabele ukumemetheka komkhuhlane wempox. Sikuqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lingakhohlwa, iLive Talk yalandela. We'll be right back.